I coronavirus seyibulala kakhulu especially la eSouth Africa. Siyabona ukuthi kuyabanda kulamalanga kulomqando. So I corona kukhanya yikho seyibamba abantu kakhulu. Sibona ukuthi seyibamba more than 1000 ngelanga. So izinto azimanga kahle. Njalo siyabona ukuthi ama border kavulwanga. So abantu kudala babuya la eSouth Africa kodwa abakwanisi ukuthi babuyele, kusho ukuthi impilo yabo isengozini. Izinto azimanga kahle kubantu baseZimbabwe. Njalo njenganamhlanje bengikhuluma ngomunye ubhuti oyilunga lethu, yena lomngani wakhe babanjwe yi-corona kodwa sebe right kwakathesi, but kuyasibonisa ukuthi hayi i-corona ikhona, i-corona ngumkhuhlane obulalayo.
Sizwa kuthiwa sebesala ukuhlola abantu ngoba akusela ndawo yokufaka abantu ababe bele gcikwane leli ele coronavirus. Kuliqiniso yini?
IZimbabwe ayizilungiselanga ukulwisana nomkhuhlane we-corona lowo. So siyabona ukuthi even ukuhlola umkhuhlane lowo bathatha isikhathi esiningi kakhulu ukuthi bahlole umuntu, and amanamba nawo eZimbabwe ayaphezulu okokuthi baselayo i-capacity yokuthi bahlole abantu. Siyawazi sonke ukuthi i-government yeZimbabwe ayinayo imali, so asazi ukuthi kuzogcina kwenzakalani. Ma ungelayo imali yakho yokuthi uhlolwe umkhuhlane we-coronavirus, uzohlala okwesikhathi eside ungakatholi usizo.
Lina inhlanganiso yenu ikuhambisa njani lezi nsuku? Bakhona yini abalokhu becapha le mpahla besiya eZimbabwe?
Baba Kande, impahla siyachapha kodwa sisebenzisa ama-trucks ukuthi impahla zicaphe, ngoba ama-border kavulelwanga abantu bonke, asavulele ama-commercial vehicles kuphela. Kulama-agents eBotswana, kulama-agents eSouth Africa, kulama-agents eZambia. So ama-agents lawa yiwo awathengayo and then thumela impahla yeZimbabwe. So sisetshenzwa kanjalo, balinda nje izinto zabo baseZimbabwe and then ama-agents athenge, abode athenge, bahambise impahla kuma-transporters. Impahla ukuhamba ziyahamba.